siyabonga Chris Losandra le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Bahambe bayovalana lemigwaqo. So abantu basebekhipha yakadibido president basebekhipha amatshe layanadesa lemigwaqo. So bathe sebegijimiswa khonapho abantu bezanu kuyefu. Basebe abanye balimele sibili balimele bathethe baye ezibhedlele. Ipo okwenzakeleyo namhlanje.
Ukuqhamuka udlakela emavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela iZANU-PF labasekela iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai yena obebhotabhota ehlolisisa inhlelo ezasungulwa ikhansili yaleli dolobho.
Mboni awareness laying abantu akabakayijayeli but mbona ngokuhamba kwesikhathi lokhu yenzwa abantu bazajayela mbona lamadoda abanye bayakwanisa ukuyithuka cha maybe omunye umuntu akwanisa ukuthi ngebona abantu bekhuluma khona akwanisa ukulungisela yena ingqondo zakhe bonke into azenzela azenzayo zimbi especially ukuhlukuluza abantu
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ngomgqibelo ngelanga leValentine's Day emkhankasweni wokunanza wokukhuthaza ukulwisana lo kuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 1 billion rising revolution.
Imbono kasibalukhulu webhanga lelizwe lereserve eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo ngoba izisebenzi zisithi zihola imali endutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uqhamuke udlakela lamhla emavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela ibandla leZANU-PF labasekela ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai yena obebhotabhota ehlolisisa inhlelo ezasungulwa ikhansili yaleli dolobho kulindawo. Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF laba babikwa bebegqoke impahla zebandla labo njalo betshayela imota elotshwe ukuthi ZANU-PF Harare Province. Babonakale bevimba ngamatshe kanye lemigoqo umgwaqo ophambuka koHarare Mutare ungena emavuku. Umnumzana Tsvangirai ubekhatshwe iziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela amakhansili. Amakhansila emavuku abanye babo babikwa belimele besithi bajikijelwe ngamatshe. Abasekela iMDC labo babikwa bephathekile kulolu dlakela kodwa besithi bayazifikela. IMDC ithi sibikele ludaba emapholiseni. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva kwalesi sehlakalo umnumzana Tsvangirai wethe semlandu ibandla leZANU-PF ngodlakela osoluqhamuka ezigabeni ezinengizelizwe. Umnumzana Tsvangirai uchayele ihlombe ikhansili yeHarare ngenhlelo yazo ezokuthuthukisa impilo yabantu. Asizweni imbono kakhansila Peter Moyo weHarare ilunga leMDCT ngalolu daba.
Ye kuyenzakele sibili ukuthi khona abantu beZANU-PF bahambe bayovalana lemigwaqo. So abantu basebekhipha yakadibido president wethu basebekhipha amatshe layanadesa lemigwaqo. So bathe sebegijimiswa khonapho abantu beZANU-PF basebe abanye balimele sibili balimele bathethe baye ezibhedlele. Yikho okwenzakeleyo namhlanje khonokho.
Kodwa siyezwa ukuthi labe bandla leno ele MDCT labo bebesilwa lalaba abanye abacatshangelwa ukuthi ngabe ZANU-PF.
Akula muntu MDC kade silwa lo muntu weZANU-PF. Abantu weZANU-PF yibo babuye bachaya abantu bemu. So nxa wena ufuna ukuthi kona ubaleke umuntu angakujuma uvele ungazange unakanele ukuthi kona kulomuntu ongayenza enye into. Ye kuyakwaniseka ukuthi kona lawo ubuzifikele ukwanisa ukubaleka ngoba uyakwanisa ukubulawa ngabantu. Laba abantu bavele bale njongo. Xa bangahlala bengajayananga nabantu le babo bayacela sebechaya futhi njengoba labona sokuyenzakala lapho ukuthi igamatox layenzani njani lapha ama-wivils yikho abakuyenzayo khonokho.
Lina libone ngani ukuthi ngabe badlala iZANU-PF?
Abantu beZANU-PF abahloniphi umthetho. ibika i high court ikathi esikhulumile ukuthi kona ama sport fines la yanelwa yenzayo uphandle komthetho kwaphela pendula besithi bona phela abakulaleli kodwa nxa kuyikuthi kushefa bona right ikho ukuthi umthetho so laba abantu bavele lapha elizweni ezimbangwe lapha ivini sela nxa likutshontshela vela likutshaye bona bazithembile ukuthi kona akulanto abayiyenzwayo wena ungababisela akutho ukuthi kona umuntu angagqoka i-t-shirt ezane seyilamandla kakhulu ukudlula izwe lonke silamandla lato ukuthi siyakwanisa ukuyenza all day singakuyenza but wena oyabe utshayiwe futhi amapolisa ayabuya esekudinga kathesi akumangalisi libona abantu abatshayiweyo abalimele basezibhedlela besiyabotshwa besezibhedlela kodwa umuntu ehamba emgwaqweni ezihambela umuntu bekwazi ukuthi nguye utshaya woyo otshaya abantu ubotshwa umuntu otshayiweyo
kambe injongo yabo ngeyani
abantu ezantefuze bakwazi ukuthi kona bona ama-constituents abo amaningi abaseriveva abakeze babona umuntu we-MDC kona ngale bariveva ehamba esiyenzani lapha esihamba khona yikho lapho esibusa khona so nxa yiphathi yemaruzeva sebefuna ukuthi kona labayana abanikazi bendawo bengazihambeli endaweni lapho abafuna khona kodwa isisuta esivela sibone ukuthi kona into abayenza yokutshaya abantu yikho ukuxotha abantu ababuyenzayo kathesi labo ama-leaders ezanupefu ungababuza bayakutshela ukuthi kona ayisit kodwa beyibo
lo ngu-councillor Peter Moyo ilunga le-MDCT obekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ngomgqibelo emkhankasweni we-1 billion rising revolution oqalwe eminyakeni emibili edluleyo ngendlela yokubonisana labesilisa ngokuthi bangaphathi kanjani ekuvimbeni ukuhlukuluzwa kwabesifazana kubika intatheli yethu uMavis Gama
okhokhela umsebenzi wokuqoqa inhlelo zalolu suku unkosikazi Nyasha Sengayi utshele umhlangano lentatheli zindaba lamhle kuseni ukuba inhlolisiso yabohlangothi olukhangela indaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eye-UN Women ikubeka sobala ukuba phakathi kwabesifazane lobamantombazana amathathu oyedwa wabo useke wahlangana lodubo lokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo unkosikazi Sengayi utshelela umhlangano owenzelwe e-Media Center eHarare ukuba lonyaka uZulu uzabuthana endaweni ezehlukeneyo ezibalisa iHarare, Mutare, Bindura leChitungwiza. Lonyaka okhethwe ukuba lilizwi labahlukuluziweyo laba ngunkosazana Tendai Garwe omunye wabaphatheke kumikhankaso yokuluqeda lolu dubo kakhulukazi phakathi kwezithandani labatshatileyo. I-Studio 7 ikhulumisane labesifazane abatshengise ukuyithakazelela imikhankaso yalolu hlobo lanxa beveze ukuba bengazi ngayo unkosikazi Ntombi Zodwa Ndlela ngomunye wabesifazane laba abaphe imbono yabo phezu kwemikhankaso yalolu hlobo.
Ambona mini ilokhuze ngibale umbono sibili ukuthi bengasuka njengomama bengena emgwaqweni belokhuza bedemonstrator ambona kuyalokhuza kuyancedisa amanye amadoda ngoba ezindlini abantu bayahlukuluzwa mboni awareness leng abantu akabakayijayeli but mbona ngokuhamba kwesikhathi lokhu iyenzwa abantu bazajayela mbona la madoda abanye bayakwanisa ukuyithuka omunye umuntu uyakwanisa ukuthi nxa isenza izinto phongukumbuya ngani uyaphumelwa ngulaka eqele engaplananga ukuthi uyakwanisa ukutshaya umuntu kumbe uhlukuluza ngokumthethisa but nxa kunganikwa kumbe amaflyer nxa bedemonstrator kumbe ngizwe kuthiwa kuzayenza izinto eziningi khonapho bemacha maybe omunye umuntu uyakwanisa ukuthi ebona abantu bekhuluma khona uyakwanisa ukulungisela yena ingqondo zakhe ebona into into azenzela azenzayo zimbi especially ukuhlukuluza abantu abesifazane
wathi kodwa unkosikazi Ndlela ngabe abayikhokhelayo bayafinyelela kizo zonke izigaba zelizwe ukuyisabalalisa imbiko yalolu hlobo hathi kuphelela emadolobheni kuphela
uma umuntu angadobha umbi flyer bale mgwaqoni kwakwansi kunjani ukumkhuza yedwayo uyakwansi ube right kumncede kwenye isikhathi ibehavior yanale umuntu ayezalwe kumbe endlini lapho uhlukuluzwa abantu uyibona ngani into ayenzwa ngowabakhe yinto eyi-right but angadobha umbi flyer angatholi information sulabanye I think i-lack of information ukuthi ezindlini abantu abanye bafuna ukuphila njengakudala ukuthi umfazi uyatshaywa ungayekela utshaya umfazi aso ndoda so maybe angathola i-information lana umuntu akwazi ukutshintsha mbonayi mbona ku-right but abantu njengami bengakwazi kule 1 billion much
abaqoqa umkhankaso walo nyaka bathi bakhangelele ukubuthanisa abantu phose inkulungwane ezinhlanu emkhosini ozakwenzelwa eChitungwiza inkulungwane ezintathu 3000 zabantu baphatheke kulomkhankaso nyakenye. Wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Drum Dance Rise lumkhankaso lapho abantu bemazweni omhlaba bakhankasela umanyano ozaletha inguquko kusimo sezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazane abanye babo bephetha sebelahlekelwe impilo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalandeli bebandla lezanu PF abaxotshwa labamiswa kancane ukuba ngamalunga leli bandla ngaphambilini komhlangano wokukhetha inkokheli ngompalakazi nyakenye. Bathi umongameli Robert Mugabe uyazikhulumela nje nxa esithi akumelanga indaba zebandla leli zisiwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshwa kuleli bandla umnumzana Rukare Kumba utshele iStudio 7 ukuthi uphosisile umgabe otshele idale lePolitbureau izolo ukuthi akuladaba lwezanu PF okumele luphathwe ngamadale emthethwandaba. Ukhumbo uthi labo abakhahlamezwa inkokheli yezanu PF eyazibeka isikhundleni ngomhlangano weCongress nyakenye abagoqela owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru sebelungisela ukufaka udaba labo ukukhweza udaba lwabo emthethwandaba. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhomeli sebandlaleli umnumzana Simon Khayamoyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ugumbo uxoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Ikondishini yethu iyakuvumela ukuthi manxasi lezinto isikhalazo esilazo esihluphayo sibe nesiye kumakhothi. Manje yena uzakuthi akakuvunyelwa njani. Iproblemu ekhona mngane wami ukuthi khona yena uyamisilidwa ngabantu abangamaloya kodwa abangazi ukuthi lo yihanjiswa njani. Abantu bangayenza khonokho bena bekwazi ukuthi i-constitution yomhlaba iyavumela ukuthi umuntu manxa kule sikhalazo kumele uye emakhothi. I-marriage ikona, ama-religious organization avunyelwa, ukuthi bantu nama-political party o-MDC anti bahamba kumakhothi kuyavunyelwa. So kodwa kukhona ukuthi khona abantu bayabe befuna ukuthi udala thina yiphi esazi ilaw okumele kuyenze ilokhu nalokhu nalokhu. Okungaqondakali basimisilida ku-Congress base sithola hhawu ungatshintshwa kuphela into asingena i-constitution akulaa ndaba even amendment kuaphoyintwa abantu ukuthi abantu bangakhethwa ngabantu. Sokuwonekele izinto sezimbi kathesi ngakhathesi bayethile lokuthi bangayenzani. Ingawa ukuthi bayakwazi ukuthi baphambaneza.
Yes, siyabona phela kubandla lezanu PF kulamagqwetha phela babakhumbu. Ubonana babonanga kuhle uyabaza amagqwetha
lawo. Kukhona umna kagwa uyigqwetha, uthilamasa uyigqwetha, Secretary of Legal Affairs, umna umangwana ukhona naye lapho ubuzwa ephungu wawatha into ezingenangqondo. Bakhona, yikho engitshoyo ukuthi baya mislead umdala just to please him. You know, yena umdala kuzuthi ashuwa ya. Andiusamasa wayekhuluma 2 days ago esithi hayi akuvunyelwa ukuthi phi into zephathi ziwisiwe emakhoti akula khoti which will entertain that. Okay, asibeni sibone ukuthi kuzathiwani amagweda esangahambisa into asiyeza abona ukuthi uzahanjiswa njani.
Udaba lenu luhanjiswa nini emthethwandaba?
Kulabagweda so bayalungisa, ngikhuluma nabo namhlanje esithona hayi into zi-right.
Lo umnumzana Rukare Kumba oyayisikhulumeli sebandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 eseGweru.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ilanga lokunanza ezothando emhlabeni jikelele ele Valentine's Day elinanzwa mhla ka-14 ngoNhlolanja.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingene lani kuhlelo.
sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi babikwa befile, abanye balimala kubi ngemva kokudubuka kwebhomba elibelithiwe emkambo edolobheni lebhayi kwele Nigeria. Leli bhomba libikwa lidubuke lamhlanje emini. Ababone kusenzakala lokhu bathi izidumbu labasinde kule ingozi bebethwalwa izimota zamapholisa lezithwala izigulane ama-ambulance besiwa ezibhedlela. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba.
Sisiphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Gibhite. Umthethwandaba wakwele Egypt ukhulule ngesibambiso sebheyili intatheli zindaba ezimbili zomsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera ebezivalelwe zisetheswa icala lokusekela iqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo ele Muslim Brotherhood. Kuqhamuke injabulo lokuqakeza emthethwandaba lo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokukhululwa kwentatheli zindaba lezi ngumahluli womthethwandaba we-High Court.
Amalunga enhlanganiso zikazulu kwele South Africa namhlanje afolele izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe emkhankasweni wokulwisa impi yokuchasana ngobuzwe i-xenophobia. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabosomabhizimusi bakwamanye amazwe okuqale emzini weSoweto kwamemetheka kwezinye indawo elizweni kwabangela ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe zibaleke emalokitshini. Abaqoqela umkhankaso walamhlanje batshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele uMongameli Jacob Zuma bekhuthaza ukujeziswa kwenkokheli zikahulumende ezikhwezela ukulwisana kwabamanye amazwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa laba kwamanye amazwe abebefolile laba ezitaladeni zeJohannesburg bebecula begida kanye lokupha uZulu amaphetshana akhuthaza ukuphela kwempi yokucwasana ngobuzwe. Omunye wenhlanganiso eziqoqe umkhankaso wanamhlanje umnumzana Trevor Ngwane wenhlanganiso ye-United Front uthi ukuphatheka kwenhlanganiso zakwele South Africa kulo mkhankaso kukhombisa sobala ukuthi kakusibo bonke abantu kuleli abavumelana lokulwiswa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Sifuna ukutshela abantu ukuthi hayi, siyimbumba, siwumuntu oyedwa, sizalwa umama oyedwa, se-Afrika, semhlabeni. Uhulumeni akafundise amaphoyisa akhe ukuthi abantu abaphuma koZambia, abaphuma ko-Ethiopia abantu. Uhulumeni akatshele inkokheli ukuthi zingakhulumi ulimo lokuhlukanisa ngobuhlanga.
Unkosazana Jane Lehlafu isizalwane sakwele South Africa esihlala elokishini leSoweto lapho okuqhamuke khona ukulwiswa kwabosomabhizimusi bakwamanye amazwe. Yena akavumelani lenzondano yabantu abamnyama. Unkosazana Lehlafu ukhuthaza izalwane zakwele South Africa ukuthi zingakhohlwa ukuthi ezikwenza kwabanye sokungenzeka lakuzo nxa sethekelela kwamanye amazwe.
Ukuxabana kwabantu abantsundu is unfair. Uthi sibathathele ukudla, sibashaye, senzeni, asincethe into ngoba those people bayasinceda nathi. I-South Africa inidi ukuthi may accept abantu ibe nothando, ibe nozwelo. Sifileane ukuthi lo umuntu obuya kuthi uhluphekile. Nami ngihluphekile ku-South Africa, but we must all share.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi laye ube ingxenye yomkhankaso walamhlanje. Umnumzana Vavi utshele Studio 7 ukuthi elimqotho ngelokuthi indlala, ukusweleka kwemsebenzi lobuyanga yizo izitha ezinkulu ebantwini bakwele South Africa, hatshi izizalwane zakwamanye amazwe.
Nokuba abantu sikababulala bonke, sibagxothe bonke, sizohlala nabantu abayi 8.1 million abangena misebenzi. So okokuba sithatha imisindo yethu siyikhuphele kwabanye abantu, nabo abazimbacu ababaleka isimo esifanayo nesi sijongene naso apha eMzantsi Afrika ayibobulumko obo kwaphela.
Abebekhankasa laba okuguqela lezalwane zeZimbabwe lezinye inhlanganiso zabakwamanye amazwe eziphansi kwenhlanganiso ye-African Diaspora Forum bathi sebebhalele umongameli Jacob Zuma ukuthi angenele edabeni lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe mahlayana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Imbono kasibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsha, eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo. Izisebenzi zisithi zihola imali enlutshana kakhulu. UMangutsha uqale ukwethula limbono kumaviki ambalwa edluleyo kobulawayo, lapho ahlangane khona loZulu kanye lenhlanganiso ezithiyeneyo. Waphinda njalo wahlangana lenkokheli yezisebenzi ngeviki edluleyo ezazisa ngembono yakhe. Esethula amazwi akhe endlela yokusetshenziswa kwemali elizweni i-monetary policy izolo, uMangutsha ugcizelele limbono. Uthi njalo ezitolo impahla, intengo yempahla kumele yehliswe. Inhlanganiso zezisebenzi zithi leli nyathelo kalisoze lisebenze ngoba intengo iqhubeka ikhuphuka. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa laye useke wethula imbono efanayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 oxoxelwalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla endawonye lengcwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkwanazi onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngathi uyalahleka ngoba usuka angaboni okuyikhona okudala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka lokhu usiwa ukhithika. Akudalwa yikuthi izisebenzi ziyahola. Ukhumbule phela ukuthi iholo lezisebenzi ukuze likhuphuke liqhubeke likhutshulwa yikuthi intengo yezinto iyaqhubeka nayo iqansa iqonga iyaphambili. Ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlabeni alisiso sihlenge nje sindende emanzini olwandle, hayi lixhumane lamanye amazwe, okwenzakala ngaphandle kuyangena nakho kube lo mthelela phakathi kwelizwe. Uma intengo ye-oyili ikhuphuka kuyangena kube lo mthelela ngaphakathi, ukudla kukhuphuke, okokugibela kukhuphuke yonke into, bese kudingeka ukuthi nomkholo umholo wabo abantu abayisebenzi nawo ukhutshulwe. Ma usuthi-ke wena usuza kumisa konke lokho kodwa ungenamandla okumisa ezinye izinto ezenza impilo ibe nzima, kusuke kube sengathi ulahleka.
Mnumzana Mkandla, sizwile lapha ugovernor ekhuluma yena ukubana imbangela yokuthi impahla ezitolo zithengwe ngentengo ephezulu ukuthi labo abezitolo babe belandela lokho ababe kubona kusenzakala nxa iholo likhwezwa. Ungathini wena ngalo?
Uhlupho lukhona ukuthi uza kwehlisa intengo leyo njani, i-criteria zayisebenzisa. Intengo lezo phele lezo sezikhona ezitolo lapha zithengiwe. So-ke i-profit uzayenza njani eza kuya kulabana abantu? Abanikazi balezo zinto ezimele zehliswe lezo bazithole njani? Sibone ngazani laphana kulokulahleka sibili okuthile, imbono uqondile, kodwa-ke i-starting point ukuthi uqalisela ngaphi ukukwenza lokho yikho kungathi zani kule kuncele. Ngemali lesilayo le yimali yema-foreign countries. Yiyo le singakhuluma ngayo sibili sizakwehlisa ulutho, silwehlisa njani ngemali esisebenzisa ingaso yethu? Kulokulahleka okuthile khona laphana ngobana lanxa singathi i-pay iyakhwela, izakhwela kubani? Industry yangkhona kayikho. Yimali ezabe ikhwezelwa kumbeni abangakhala ngamasotsha, amapholisa kumbe lamatitsha, lalaba abantu kuthiwa kona ngosoma ngababona ngezempilo kahle laba amadokotela. Yi-industry ekhona. The next industry yiphi ngaphandle kwayona le kuthiwa khona kayixotshe ezitridini ngumpoko eyama-vendors? Thina siyazi i-informal traders. So kwehliswa ngaphi lapho kuza kwehliswa khona ukuze laba abayibo abangezelelwe iholo bengezelelwe beyethenga izinto ezehlisiweyo? Ngobani ke labo? Asikunanzeleleni lokho ukuthi singaxega abantu.
Mnumzana Mkhwananzi, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele imbono kamnumzana Mkandla?
Ye, ubaba uKhabo uyishaya ekhaleni uma ethinta zonke lezi zinto zokuthi izinto ezidayiswa ezitolo zenziwa eZimbabwe, iningi lazo zibuya ngaphandle. Imali esebenza ezweni laseZimbabwe akusiyo mali yaseZimbabwe, yimali yakwamanye amazwe. Yiko-ke ma usuzafuna ukuthi ulawule ukuthi abantu bangabe besakhwezwela imiholo, kodwa ungakwazi ukuthi ukhiqize ngaphakathi kwelizwe izinto ezizokwenza ukuthi ilizwe umnotho walo nawo ukhuphuke. Manje uzokwenza kanjani ukuthi umise amaholo? Yikho ke kubalekile ukuthi kungakaze kufike esimeni nasesibangeni sokuthi sokuthiwa amaholo angabe sakhutshulwa. Ilizwe laseZimbabwe liziphe iqhaza nomlandu wokulungisa umnotho welizwe ukuze okulinywayo okungena ezitolo kube yikudla, okukhiqizwa kusuka ngasemhlabeni ngaphansi kugujwe emhlabeni okungamatshala iguga, ama-minerals, konke lokhu i-profit yakhona ibe ngeza khuphula iphakamise umnotho welizwe. Andubani umuntu akhuluma ngokuthi uzamisa amaholo abantu? Eqinisweni ukuthi asikho isizathu esingasetshenziswa ukuthi imiholo yabantu ingakhutshulwa. Angikholwa mina ukuthi abezitolo bakhuphula intengo yezinto zabo ngenxa yokuthi kukhutshulwa amaholo. Kulezinto eziningi izindleko eziningi ezikhona, njengoba sisho ukuthi abakudayisayo kakuphumi la kuvelela ngaphandle, njengoba ngeke ngathinta i-oil, ngathinta yonke into. Kumele kubhekwe abantu banabise umqondo, bangasuki babheke kuphela into encane, ukuthi kungakaze kuthathwe isinqumo esikhulu esinjengaleso, abantu babona ukuthi bakhuluma ngento abayizwisisayo ngempela.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko. Umnumzana Max Mkandla velo Chris Kande weStudio 7.
Iqembo elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi likhangelelwe ukudlala lele South Africa ngesonto emdlalweni waleli qembo wakuqala umncintiswano wamazwe omhlaba weWorld Cup Cricket oqhutshelwa kwele Australia lakwele New Zealand ngomgqibelo. I-Studio 7 ixoxele ngcwethi ecubungula ezemidlalo umnumzana Muzwethu Hadebe ngalolu daba.
Okwakhathesi siyabona ukubana kuma-warm-up matches bayenza kakuhle abadlali beZimbabwe abe-cricket. Sikhangelele ukubana beqhubekele phambili, siyazi ukubana bathe behamba belithwele kanzima iqembu leZimbabwe ngokunqotshwa phose yilo lonke iqembu abadlala lalo. So sikhangelele ukubana njengoba beqalise kakuhle kuma-warm-up matches lawa, nxa wona umdlalo we-World Cup usuqalisa beqhubekele phambili besenza kakuhle. Kodwa kusoke kwaba lula, kodwa ukunqoba lokhu kuma-warm-up matches lawa yikho kuzabathi kubakhuthaze, kubamotivate ukubana beyenze kakuhle uma i-World Cup isiqala. Kukaningi okungabe kusenza lokho. Okokuqala, sizabona ukubana kulo mqeqeshi omutsha osethe waba kuleli qembu leZimbabwe. Esikhathini ma kubuya umqeqeshi omutsha kuvame ukubana abadlali bebe lokukhuthazeka okuthile. Lokhu kungaba ngokunye osokwenze ukubana iqembu leZimbabwe liqalise kakuhle kuma-warm-up matches lawo. Okunye njalo khona nje ukuhamba uye melela ilizwe lakho emdlalweni onjenge-World Cup lithuba elikhulu, lithuba abanye abantu abaze beyokufa bengalitholanga.
Umnumzana Muzwethu Hadebe yingcwethi ecubungula ezemidlalo sixoxelaye ekobulawayo.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhamuka udlakela eMavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela ibandla leZANU-PF labasekela ele-MDC.
Imbono kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana George Manguchka eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo izisebenzi ziphikisana layo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo lilale.